sizama ngendlela zonke ukuthi abantu sonke sizazikhuluma nabo emasouth ukuthi khona kaba uyirejista ukubharisa kuvota. Indawo esikizo ungananzelela indawo zethu zonke esinazo sile ndawo enjengabo-Big Bridge abasemakhaya bayethawo nendawo enjengabo-Plumt abasemakhaya kuma-Rural baye-Plumt indawo ezingamatopo emakhaya bayemaphisa. So ngangananzelela abasegwanda emakhaya bahlane egwanda town sile nkinga enkulu kakhulu kunzima esiqondana ukuthi indawo zikhatshana and indawo zikhatshana sibe sasijabulile ukuthi izeki ngakakhanseli indaba ka-6 December ukuthi abantu bakithi bazo wale chance ukuthi babe khona kuma village yabo bayiregister kuma village yabo. Sasijabule kakhulu but udule esilalo manje ukuthi sibona even ama-diaspora ngayezevakatsha emakhaya sasibe themba lokuthi bazoregister ukuvota. So yiproblem esinayo kakhulu ukuthi abantu ikakhulu indaba yezithupha futhi abantu bakithi abangazithupha yokuwazi ukuthi kunzima obukhona most emathebeleni abantwana abaningi abazalwa e-South Africa abazalwa abaselwayo ngesikhathi se-ground izizukulwana zilazithupha. Konke lokhu sibe sijabulile sicanda ukuzalungiswa kodwa hhayi silokudala okukhulu kakhulu.
Manje uhlupho lolu abantu bayenzani, bayenelisa yini ukuthola incwadi ukuthi bayithola ama-birth certificate bizithupha?
Sigqugquzele kakhulu ukuthi bancediswe ukuthi bebhalele izincwadi. Okwamanje o-chief labo sebhuku bayazama ukubhala izincwadi ukuthi bahambe kulezo ndawo ikakhulu nganazelela sile problem ye-transport izimoto ezithwala abantu efika kunendawo. So siyancedisa ukuthi khona abantu bayofika endaweni lapho abaza khona ukuthi barejiste but inani lulutshwana kuhamba kuleyo ndawo ba indawo ezikhatshana kakhulu. Izulu kade liqalile kuna kuba nzima kakhulu ikakhulu imigwaqo abantu ukuze bayefika ethawini izimoto nalezi ezikhona kuba nzima kakhulu. So silokunzima okukhulu kakhulu ukuthi nxa izeki ngazange ngicabange kahle ukuthi besivulele kusenesikhathi saba le problem kakhulu. Ikakhulu nasinanzelela izindawo esikizo ikakhulu osebhuku lama village head izincwadi sabacela ukuthi babhale. Abantu abaningi bayakhala sibili kakhulu ukuthi hayi izincwadi kasizitholi kodwa silokhu sikhala futhi sithi abababhale izincwadi bayefika kuleyo ndawo.
Kodwa inhlelo zenu zokukhankasa ziqhubeka kuhle yini?
Abantu bayafisa ukubona bahlangana izinto esizenzayo kuphela kuhlangana kuma-structures ema-ofisini ethu sicheck ama-structure ethu ukuthi sibize imihlangano ukuthi abantu babe khona kasivunyelwa. Siba le problem siyadistejwa ngamapholisa kodwa simangaza ibandla elibusayo yilo lenza imihlangano bona kiwa thinking lethemba ukuthi into okuthiwa yi-COVID kayisebenza. But thina abasithanga i-COVID kathesi kuzoba nzima kuleyi i-COVID ekhona entsha le sibona ngani kuzaba nzima kakhulu ngoba yibo vele abafika ngayo. Engingakutsho ukuthi abantu bethu abantu bonke beZimbabwe sebekhathele ngombuso okhona. So bazimisele ngoba bakhuluma nathi besitshela ukuthi bakhitha sisebenze nzima ukuze sitshintshe lowo mbuso okhona.